Yebo kamba ngabe esukuyile wakhuluma ngendaba yegugula wondi wafaka i-1 billion laphana yona lexoxwayo kodwa ke ukulande ngendlela engaqondanga okokuqala nje vele kudala eku-government kazange wadlupha ngakho kazange wabuza ngakho waphila nje sengathi akula gugula wondi waphila njengomgabe okwesibili okuyikho okuqakatheke kakhulu yikuthi akwenziwa ngendlela lenza ngakhona kuqalwa ngeqiniso iqiniso eliveza ukuthi umonakalo owenzakale ebantu owenzakala esigabeni ungakanani lowo monakalo yiwozala imali edingakalayo ukuze kulungiswe wona umonakalo wakhona ungakhuluma nge-1 billion kusengenzeka ukuthi mhlawumbe kudingeka i-30 billion kudingeka i-100 billion kudingeka i-200 billion kudingeka i-400 billion so uyithethe ngaphi i-1 billion yona le ukukhulunywe ngemali ayithethe nje emoyeni ingazakali ukuthi uyithethe nga bekufanele ukuthi kuqalwe ngeqiniso kuqalwa ngeqiniso vele yilo ke lizala ukuthi kuzadingeka mali yini ukuze kulunge umonakalo i-1 billion hayi kayibekwe eceleni ukuze kuthuthe iqiniso yilo elizasitshela ukuthi kufunakala malini
manje nxa sikhangela ukwenzakale izolo ukuthi kuthiwe engancintisi kukhetho kungakutshengisani lokhu kuyatshengisa na ukubana ibandla le-ZANU PF lingenwe yikwesaba ukuthi engangena ukasukuwere kungaba lokuphambaniseka ekuqhubekeni bebusa ukubona njani wena
iye khona bekucatshangwa ukuthi kungenzeka ukuthi ukasikwere athathe linye ivoti ebelizayo kuZANU PF ikakhulu labo ababehambisana lomgabe kakhulu ngesikhathi esuswa esihlalweni ngo-2017 kodwa akakula siqiniseko sokuthi bekuza kwenzeka kanjalo ubengalithatha lelo voti ubengangalithathi lelo voti kuya ngokuthi ubeza campaigner okungakanani kanti njalo wamukeleke okungakanani kuyinto yokucabangela lokho okuthiwa yi-speculation ngesikhiwa ukuthi sicabanga ukuthi bekuza banje kumbe kube nje kungaba nje kube nje kodwa ke iZANU PF kakubalekela ukuthi umuntu nje ongaqathi ivoti kayimfunila kancane ngakho ke lanxa ubeza aba yi-presidential candidate yona liyani iZANU ayijise esihlalweni ibingasoze imamukele la kancane ukuthi akhampeni yiyo indlela okuphilwa ngakhona kuleli lizwe ngakho ke kakumangalisa ukuthi uyagcina engaso candidate kodwa ke lanxa kade ezaba yi-candidate lanxa engaba yi-candidate ithuba lokukhampena vele kasoze alithole yikho ke ngikhangelelanga ukuthi angathola ivoti ningi engatholanga ukukampena ngoba bazamvimbela.